kati sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ka 21 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa.
Now uthumela amasotha alambileyo lamapolisa alambileyo, amapolisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapolisa lamasotha angasatholi isinkwa angela-cooking oil angela-thukela angelamahlamvu angela-sawudo uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uzakubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani.
Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika kulandela ukudutshulwa kwendiza mtshina eMelika ngamabutho akwele Iran. Namhlanje sigqiba inhlelo zethu zembali yezaphu sixoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yikuthi kona yona wayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele nkokheli zayo bekampeni bekuye lokho babe yikho khona bangabi nenketa abajali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende eziningi zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokutshabalala komnotho okungelamkhawulo. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi bezikolo laba ma university afana leLupane State University, Midland State University kanye le University of Zimbabwe. Izisebenzi zogatsha oluqoqa imithelo lwezimra lazo sezilobele iziphathamandla zazo zisazisa ukuthi kazisenelisi ukuya emsebenzini ngoba zingelayo imali yokugada amabhasi. Izisebenzi zebhanga leFirst Capital Bank Limited lazo sezithethe inyathelo elifanayo. Amasocha lamapolisa abikwa ebonakala ngobunenge emadolobheni achiyeneyo elungiselela ukuhlasela abantu alubana bethe batshengisela izitaladeni njengalokhu okuke kwenzakala ngozibandlela womnyaka wonalo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eye National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, kuliqiniso kakumangalisi ukuthi imali siphelele ekuthengeni ukudla. Lanxa i-transport uhulumende efakele 50 cents kumbe kulokhe ingakakhweli kangako kwezinye indawo, kodwa ukudla lokunye okusetshenziswa endlini sekukhwele ngendlela enkulu kakhulu okwenza ukuthi imali yonke kade iholwa ngabantu isiphelela kukhona lokhuyana. Siphelele ekuthengeni izinto zendlini kufanele kungasela lutho lalo. Kuza kwenza ukuthi abantu baxume baye emsebenzini kuqanda kunje bayephenduka ebusuku njalo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi bathi bona abasebenzayo asisenelisi ukuqhubeka sisebenza ngaphansi kwesimo esinje somnotho.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo uhulumende sethumele amasotsha lamapolisa ukuze ahlale elindile alubana kuthe kwaba lokutshengisela ngeviki ezayo. Kuyini elikubonayo koBulawayo?
Ikuchitha isikhathi khona lokho kake ngiqale khona lapho ukuthi nga uthumela amasotha alambileyo lamapolisa alambileyo, amapolisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapolisa lamasotha angasatholi isinkwa angela-cooking oil angela-thukela angelamahlamvu angela-sawudo uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uzakubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani. Ngakho-ke kasikukhuthazi khona lokhu ukuthi nxa ngabo abantu befisa ukuthengisela kulilungelo labo belungisa hhayi okwabo kuphela, belungisela lawo amasotha lawo amapholisa. Kube sokuthiwa amasotha lamapholisa kuzasetshenziswa ukutshaya abantu, kuyinto engaqondanga leyo. Ngakho-ke ukuthengisela lokukhalala imisebenzi kuvunyelwe ngumthetho welizwe, kuvunyelwe isisekelo sombuso selizwe kumele kwenziwe. Uhulumende alalele abantu, kawuphenduli ngokuchaya. Umntwana othi ucela ukudla, udinga ukudla kube khona. Yikho kufanele uhulumende akwenze, hayi ukwethusela abantu.
Manyathelo bani kahle kahle uhulumende amele awathathe alungisise umnotho abantu beZimbabwe bakhona ukuphila njengabantu?
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency lokho, imali yeZimbabwe lesithi RTGS dollar. Ngendlela ethelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto zikhona zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili kuyashoda i-foreign currency eyedingakalayo ukuthi amabhizinisi balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu, uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo indleko zakhe. Lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona le. Okwesine i-corruption. Kube sokusithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithetho yasekushonishwa ukuthi njalo lamalungelo abantu lalabo abalethe imali azahlonitshwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hhayi akuze ukuya ndawo, kuzaphelela emoyeni. Kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana nabanye kulungiswe, kuyeneliseka. Ukulwa lobugebengu kuyeneliseka. Ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo olobelane isivumelwano sokuthwala abantu lempahla phakathi kwele Mozambique lele Zimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi isiphathamandla senkampani ye-Zupco umnumzana Evaristo Madangwa uthi ukuvuselelwa kwalinkampani sokudala imisebenzi edlula inkulungwane 1200. Okwamanje ke silalele ukuthi abalaleli bethu beStudio 7 bathini kumazwi abasethulela wona ngeWhatsApp.
Yebo basakazi, siyabonga izindaba elisinikeza zona, elisitshela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Nami ngilapha eZimbabwe. Ngicela impela like litshele ubaba lo Gawule ukuthi yena nxa kuyukuthi balozwelo labantu beZimbabwe, njengoba ehlala sithi balozwelo labantu beZimbabwe, abame ukubusa, kubanika abanye bebuse babe lozwelo, ukwenzela ukuthi laba abazabusa basenyule egodini leli elimnyama esiphakathi kwayo.
Salibona ndibalaleli kanye labasakazi. Ngipangazitha, ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu lo muhle. Ngicela ke lisakaze eyami kungoba sekuseni kusasa, kungoba lehola lesine emini. Ngicela lisakaze ngiyachiseka kakhulu ngodaba lolu lwamazibra. Bengilalele manje kathesi umama umfowethu lo elandisa ngodaba lwezibra. Ngicela ningathola ithuba lami ke lingifake njengomunye wamazibra. Ke siqondise linto leyi yokulwela kwethu ilizwe. Udaba lolu lavela lwaphambaniseka ekucineni, ekuqaleni kalizange luthole ulungiswa. Sabona abantu laba abesitshunini, abantu bezalo laba, sabona sabekele bebhala amanyala. Amanyala azangena engqondweni zabantwabethu, bawabona ngani liqiniso. Ngicela ukuthi lina zintathele izindaba. Isikhathi siyahamba, abantu bayafa, siyafa siyedlula singakhiphanga okuphakathi kwethu esifubeni zethu, engqondweni zethu esakubhalayo kwaba ngamabhuku phakathi kwengqondo zethu. Ake lidinge abalweli be-Rhodesia Front, amabutho esi-Rhodesia Front lawa ikakhulu utshena Rapid Wools labanye nje ababe bakhulu bekhokhele isibutho seRhodesia ke lithathe eyinye ezinye zezinto uzokuthi babevele besilwa lobani balitshele ukuthi babesilwa lobani egangeni batshela abantu batshela umhlaba ukuthi babesilwa lobani egangeni kulapho kuzaphuma imbali eqondileyo khona ngoba baza kukhipha ukubani izandla vele kazangilwe kwakulizaba nje lisegangeni ukuwumquba nje baza kukhupha ukuthi bebesilwa lobani egangeni kulapho kuzaphuma khona ukuthi iZipra yiye yalo ilalelani lizwe iyakhululelelani lizwe nxa ukhangelisisa imbali eyabhalelwe abantwabethu ithi iZipra yi 1000 elizweni bona babe yi 25,000 amanyala lawo ngoba kanti kwathi besiyasayina elamkista babesayina ukuthi khona kuzaba le 5,000 eRhodesia front 5,000 yemaZipra 5,000 yamazandla bebumba i-National Army i-5,000 yayivela ngapha nxa kwakusilwa abantu abe 1,000 amanyala yindlela yokubani kona uhle uzikhanyele ukubani ukukhuluma amanga utshela umhlaba amanga ngoba kanti inye i-4,000 yayabe isivela ngapha nxa kwakuyi 1,000 yikuqala khonoko bake bakhuluma amanga bakhuluma amanga bethi labo umJoyce uJoyce bachaya ama-helicopter bathe sebexabana bakhuluma ukuthi uJoyce ngamawule empini vela kulala impongo kwakho kayilwa kodwa okokuqala phakathi kwe-east kubhala ukuthi wachaya i-helicopter echaya ngayo i-helicopter impilo yana amakhiwa ayengakamele umuntu ongufazi phambi kwawo lanxa welibutho lanxa wa-trainer kodwa akulwa owakwamaphambi kwama-Rhodesia front engumuntu wesifazane esilwa labo asomabutho ayengokudlala yikho labana abantu bengasitshela ngcono okosigcina ngicela ukuqondisa lokhu mama wena umZipra ngicela ukubani ake siphumenini esikhathini sokuyenga abantu abethu okuyenga abatsha sibatshela ngokubomba isapho ake siphumenini into enithiwa isapho isikhathi sidlulile sezapho nxa lisasele ingqondo yezapho ake libuye la ingqondo leyo kumthwakazi sizokhulula isizwe abantwana bafunda ukuzikhulula ngomthwakazi hathi kukhuluma ngento okuthiwa izapho ukuthi yenzeni sibili hhayi bantu bakithi akeliphume akelihlakaniphi isikhathi sisitshiyile
sanibonani sanibonani balaleli bantu istudio 7 nanibalaleli njani nonke hhayi siyezwa abantu bakithi ilizwe liyafa liyashona bayahlupheka abantu akukho nto ebambekayo ekhaya lapho hhayi isimo senzima bantu bakithi siyezwa bayakhala abantu nendlala sengathi hhayi kubi ngempela kodwa ke iqiniso bantu bakithi iZimbabwe ichance yayo ukuthi ilunge incane kakhulu ngenxa yala abantu abangafuni ukulalela abantu abangafuni ukutshelwa abangafuni ukuboniseka amasela into abayicabangayo kwawo yikutshontsha nokubulala abantu nokubopha abantu mahlayana kungenayo isizathu sokuthi baboshelwane yinto nje abayaziyo yazo ngathi zingane la mina I don't understand banjani vele kwabona I don't understand into lithi ngabantu abanjani abantu bakhala ngendlala bona bayaphika so manje mayiphika ukuthi ababulali bantu ababombi bantu uchaza ukuthini yena
labo-ke bekungabalaleli bethu abe-studio 7 abasithumele imilayezelo yabo ngomakhalekhukhwini we-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lani-ke liyenelisa ukusithumela-ke imilayezelo lisitshela okusenhliziyweni zenu. Namhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali yebandla leZaphu sixoxa ke lo mnumzana Max Mkandla omunye wabalwa impi yenkululeko amawovets.
Imbali le khona kathesi yimbali engahlelekanga kahle hathi kube kulabe intsha kuphela kunye labo balalabo abantu abadala bakwazi umhlophe sibili ukuthi imbali le khona leyi ngiyamanga izanu yaphuma kuzapho izanu yadliwa ngo-1980 bayinika bayinikayo kayize ngiwine ngalokho-ke angeke kuthiwe khona izanu nezanu la yizo kuphele ezikhuluma balungile ngoba bakhuluma ngembali eyabo engalazapho phakathi kutho ukuthi abakhulumi ngokwelizwe bakhuluma ngokwephathi so iphathi yabo yiyona leyi ngabivangela khona lokho ukuthi kube ni propaganda kuphela ayiyabayikhulumayo lafana akula qiniso vele likhona njalo bangatsho nje bathi bona balwa impi kodwa ke iZipra yiyo eyalwa eyalwayo yaba lama major victory labo bangalinda sicho ukuthi khona abasengebe but ungacompare ama major victories and in attacks okwenziwa iZipra lezani lakho kwehlukeni ngalokho ke konke lokhanda kakukho ekubhalweni ungakhangela layo udalwe ngokwakhe eZipra indlela ahamba ngayo asebenza ngayo yokuthi umthani sisizwe lokukhokhelela kwabakhona nakumkhonto weSouth Africa walwa labo konke lokhanda kutshengisa ukuthi khona izaphu yayilombutho opolice up so izaphu yayile regular izandla yayisengile le regular iZipra ile regular eyangena lapha ingubutho sibili owumelele ukuthi khona usufiya khona sibili ekuthatheni bishi njalo iZipra yayilamapholisa ayawatrenayo ilama nesi ilama dokotela okwehlukeneyo nalokho kwakuyikho khona kuzame lezane so ke yizo izinto zona lezo esabe sikhangelane nazo kakhulu ekuphileni kwethu nokwenzeni kwethu konke
ye siyabona ukubana ikhona enye inkokheli yebutho ekhona kathesi abantu abangayazisiyo ukuthi yavela kuZipra kuyini okwenzakalayo ukuthi inkokheli le yatrenwa kuZipra yasisiya kuzanu kwahamba njani khona
ama-deserters vele abakhona ngenxa yokuthi umuntu vele yena uyabe ebonakele ukuthi kaphelelanga embuthweni ongaba esesandleni seZipra ulukuganga kwenzayo inxa ephathaphatha ngalokho-ke kuyabe kubalulekile ukuthi umuntu enjengayenaleyo etholakale ebaleka eqinisweni esiya ebunyameni ngalokho-ke ukubaleka konke lokhana akwenzayo kwakukutshengisa ukuthi vele ubumenemene bakuvele bukhona sukele ekuqaliseni njalo esetshenziswa vele yi-C I A so lokhana kumangalisi lokhuya ukuxhwala nje komuntu nje lokhana ukuthi khona umuntu esezinkambeni umuntu nxa evele engathembekalanga esazi lama-repercussions angaba khona uphangise baleke eqinisweni esiye ebunyameni
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana kwaba lesivumelwano phakathi kweZipra singathi thina phakathi kwe-P F Zapu lezanu isivumelwano lesi uwena ukubona kwakho ufuna ukuthi intsha kumbe inzalo ezayo ikhangele njani isivumelwano lesi njengoba nxa sikhangele singani wonke umuntu okhuluma ngaso ukhuluma ngani uyasola ukuthi hayi isivumelwano lesi asihambanga kahle njalo asiyaziwa kahle ungathini nxa sesikhangele imbali
hayi imbali ekhona yokuthi isivumelwano sasikhona sasingesokuqili sokubambana njalo nokuthi khona kuthuliswe kuphela ini kubulawa kwabantu igogrowns akula sivumelwano saba khona ngobani ijongwe ezesimbulu yezanu yabalokhu iyona le akutshintshanga lutho ama-slogani zabo yibona lani ukuthi phansi lozanu ongaso yikho kutholakala kuzapho ngalokho-ke kwakuvele lapha lokungela ngitho isivumelwano saba khona kodwa-ke tactically kwaba yinto nje kuphela ukuthi khona umbhuqazi wona lwana we-gograund udede abantu besile bona laba ababesele yikho kuphela khonakala kodwa-ke akulavele isivumelwano esikhona
manje wena ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze imbali yelizwe ilungisiswe kahle ikakhulu lona lolu udaba lwezaphu leZipra
into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yokuthi khona yona ngokwayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele nkokheli zayo bekampeni bekuye lokho babe yikho khona bangabi le nketha abajali abaqondi khona khonanasibili ukuthi khona izaphu yayivele ibambe ilizwe lonke njalo ngendaba ye-devolution yona leyo izaphu layo kayingene kakhulu ezabelweni zayo ukwenzela ukuthi lakho kubonakale langamazwe bewine lapho abawina khona njengalokho abakwenza ngo-1985 igogrowund iqeda abantu kodwa-ke kwaba nama-election still izaphu yayo imentena amasitsayo
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra iwovet ebesixoxa laye kuhlelo lwethu uhlandla lokugcina lohlelo lwethu ebesixoxa khona ngembali yezaphu leZipra. Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yeMelika engelamtshayeli i-drone ngamabutho akwele Iran. Ele Iran lithi lidubule lindizamtshina ngoba ibisifohle yaphapha kulelo lizwe kodwa ele Melika lona lithi la ngamanga indizamtshina le ibiziphaphela nje phezu kolwandle.
Ezinye iziphathamandla zeMelika ezikubandla lama-Republicans zithi uhulumende kumele ahlasele ele Iran, kodwa umongameli Trump ubikwa edonda ukuthatha leli nyathelo lanxa ubeke wapha imvumo izolo ebusuku ukuthi ilizwe le Iran lihlaselwe, wasephanga wathi hatshi amasotsha kawabuyele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, wakhathi ezimbono ngathi ingathi khatshani impi lapha. Angiboni ukuthi kuxhaphazela kakhulu ukuthi kungathi kungaze kuluyiwe. Engikubonayo ukuthi nje ikuqwaqwazana kuphela kwamadoda.
Ngani usitsho njalo? Khona kulobufakazi bokubana ele Melika lizondile sibili, sibonile lo mongameli Trump obengafuni ukuthi kuyiwe empini, kodwa ungani laye usesithi hayi lapha bakwenzileyo bakhanya bayenze okukhulu kakhulu.
Hayi, engxenye ngabe ngiphosisa, kodwa ke kimi mbona ngathi kakuxhaphazeli kakhulu ukuthi ungaze kudutshulwane.
Yona ingaqhamuka impi, ubona ungani kungahamba njani lapha? Sikhangela ukuthi ele Iran lalo lelizwe elilezikhali ezembubhiso.
Ye, hayi, nxa kuvele kungathi ingaqhamuka, ngibona ngathi vele khona umuntu ovikelwayo ngumntwana lwano olaphana lo u-Israel. Nguye ozabe evikelwa lapha. Lo u-Iran ufuna ukutshaya yena umntwana.
Oh, kokuthi nxa ukhangela ubona ngani nxa i-Iran ingahlaselwa ingaphindisela ngokuhlasela i-Israel?
Ye, yikho engikubonayo ukuthi kukhanya ukuxhaphazela kwakhona khonoko asikho ukuthi kuyini. Kungathi kuvikela umntwana khona phana.
Manje nxa sikhangele ukubana sokuzafika ukhetho kwelemelika, siyazi ukubana bakhona abanye abagqugquzela impi abathi kona kumele umongameli Trump athathe amanyathelo. Akusoze kuphambanise na ukhetho?
Awukhetho kuyaluphambanisa. Ngithi nxa impi ingaqhamuka laphana, sokuyamela ukuthi kuze kufike u-2020 kuluyiwa bese kudluliselwa phambili ukuthi imayembani ozathatha impi yomnikazi kahle ayiqeda. Angithi ungakhumbula emuva ngale ukuwina okwesibili okwenziwa ngundoda kuqina uBush, wayezilwa laphana e-Iraq, bathi bona kaqedisa impi yakhe.
Okokuthi labo manje abancintisayo, ubona ungani ukhona yini ongathi esethethe intambo zombuso aphathe indaba ye-Iran le ngendlela ehlukeneyo kulaleyi ezathathwa ngumongameli Trump?
Ibivele iphethwe ngendlela ehlukeneyo ngulo obephethe isikhundla okweminyaka engu-8 u-Barack Obama. Angithi lo ufikile laye waphatha ngendlela yakhe. Mbona ngathi lo ongangena angaphatha ngendlela ehlukeneyo kulalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhona pha kwele Melika. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda esiphake iWoza Woza Woza Friday.
Maviki wonke ngalesi sikhathi kulo umsakazo siliphakulela ingxoxo labaculi abehlukeneyo, siliqhunsela lezi ngoma zabo. Sikwenza lokhu kulijabulisa njengoba sokuyimpela sonto kunjenje balaleli. Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingu-Blessings Nqo, ngiphuma kwaBulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994. Iqembu elikhulu okuthiwa yisingizi elidumo ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungaka.
Abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli labunjwa sokutheni?
IBlack Messengers iqembu enganisungula ngo-2014. ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu atshiyeneyo eAfrika, iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar neBurkina Faso West Africa. Sihlabela esingathina iAfropop lesintu.
Sikuhlelo Woza Friday sixoxa lo blessings inqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi one heart one
love lift up your brother don't bring him down ngoba so le Black Messengers asikho ukuthi sengichiya insingizi insingizi ngiyayithanda kakhulu iqembu laqasa lalo kudala kusukela 1994 sicula njalo promises omningi ophambi kwethu ovuze sikwenze ngikhuluma nje sabe seAmerica ngoJuly lensingizi nxa ungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani
idlalade le Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngoMay ilezi ngoma ezi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko eSouth Africa amasiko eZimbabwe amasiko eBurkina Faso amasiko eMadagascar amasiko eCongo lidlalade elimnandi kakhulu Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande siyabonga
Isikhathi silomona bakwethu bese libasana le Black Messengers iqembu elikokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Inqo uhlelo lwabantu oza Woza Friday size sihlangane njalo yekela sibambe kanjalo lezi thunywa zethu zakithi mpela sonto enhleke lilonke igama lami nguEzra Jesus Banda
andi kakhulu isigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba izisebenzi kahulumende eziningi kakhulu zilakho ukukhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa sokwesatshela ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande ngisithi libe lempela sonto emnandi